lo muntu oyabe nguye okhokhela iqembu eliphikisayo uyaholiswa imali nxa ingasaphambanisi kuhle. Ngibona ingane kathesi yena ongani uyaphikisa lapha uJeremy Corbyn uthola imali engawa £175,000 ngomnyaka. Sikhangelele inani elingafika i-almost $200,000 American dollars. Uyaphiwa ulamahofisi, ulabantu osebenza labo ukuthi elungise umsebenzi wakhe. Uyaphiwa abantu abamgcinayo, i-closed security. Kuthi kunjalo uyanikwa amaphepha amaningi, amanye ayimfihlo, abonwa nguhulumende, abonwa nguye umkhokheli welizwe u-prime minister, laye uyawabona. Kuthi kunjalo kuleyinye inkundla lapha e-England, inkundla engaphezu kwe-supreme court, inkundla ujaji wayo oyihlalayo nxa ukuthi ihlezi leyo nkundla kuyabe kuhlele uchalimani wangikhona kuyabe kuyindlovukazi leyo kuthiwa yi-privy council. Naye umkhokheli weqembu eliphikisayo uyahlala phakathi kuleyo nkundla.
Manje ubona ungani kungasebenza yini khona lokhu kungafakwa eZimbabwe phansi kwesisekelo sombuso?
Okokuqala okuyamele kwenzakale ukuthi sibe kwazi, kube more information, ngatsho njalo ukuthi kanti baya befuna ukuthi umuntu lo ongothwa ukhokhela ibandla eliphikisayo isikhundla lesi uyase sithiwe engumuntu ophakathi ephalamende kumbe ngumuntu ongaphandle ephalamende. Ngoba lapho ungathi uyakhanyela eBrithani, lo okhokhelayo uyabe ngumuntu uyabe le ndawo yakho imeleleyo esingathi i-constituency oyimeleleyo. Kodwa ekhaya njengoba kathesi nxa singathatha okukhona kathesi uNelson Chamisa kala indawo ayimeleleyo.
Manje ngokubona kwakho akungeke kwenza ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo esephiwe konke khona lokhu egcine engasafaki izifiso zabalandeli bakhe phambili ngoba uyabe sesuta phela isidla?
Ye, ikhona leyo ngozi. Kodwa into yangikhona mfowethu siyabe ngukuthi lapha sithe umuntu lowo unikelwe amandla lawo lesikhundla lesi ukubana ashushumeze uhulumende, hathi ukubana asebenze ngani laye. Eshushumeza uhulumende okunjalo kuyabe kufanele ukuthi sibone ukuthi ushushumeza uhulumende hathi ukuthi ufuna ukumgenqula uhulumende, kodwa ufuna ukuthi ngilikhangele ukuthi lenzani.